ngibona ngani kuhambe kuhle. Sengikubonayo ukuthi amagqwetha kaTrump namaDemocrats, amaDemocrats baqhubeka indlela yokufaka information obala ukuthi umuntu wonke azwele. Labana amagqwetha kaTrump basebenza okwabo lapho ukuthi bayanceda uzama uvikela umuntu wababamneleyo ngokuletha information engani enyango nengani kayivele akuqondakala ukuthi ingenelana njani le ndaba esikhuluma ngayo ye-impeachment.
Kukhanya ngazani amagqwetha kaTrump ayithula ukuthi bangani bakwazi ukuthi kule cala elenziwayo la. Kodwa ke bathi loba kunjalo ulelungelo lokuthi ayenze ezinye izinto nxa ebona ukuthi kufunwa nguZulu. Kambe kunjani kunokho?
Hayi, ilungelo umongameli welizwe unalo, but kodwa lapha okuselakalayo ukuthi ilungelo lakhona kumele libe lesilinganiso sokuthi lokho angakwenza. Kodwa nxa ilungelo lwangifana selilanele elifaka umumo welizwe endaweni yokuthi upresident njengokutsho kwama-Democrats ukuthi uzidingela ukuthi awine i-election ezayo ngokungcolisa omunye umuntu ancintisana laye, hayi lokho kungaphandle komthetho, ngoba kungenziwa njalo upresident abaningi bangabenza lokho okwenziwa bengeza kabaphumi. Bonke babe sebehlala bewina kuphela ama-two term abo ngenxa yokuthi umthetho uyabavumela ukuthi omunye angathi uyavuthithanda kumele umngcole.
Nxa sikhangele sibona zani-ke kuyakhulunywa ngabafakazi, kuyavotwa-ke kusasa, kambe kuzahamba njani?
Ha, leyo yinsinda-nsinda tu. Akuqondakali, kukhanya ngani abantu laba bangapha bedelela ama-Republican. Lanxa bephuma beluma bechanxaza, omunye uyabe efuna ukuthi kube lama-witnesses abo ubufakazi kube khona ngelinilanga, uzwakale ngasafuni ngelinilanga ukuthi baphume bazwakale, baphumele egcekeni bame. Bona ngani mina baqhuba indaba kuyayenza phela kakhona. Uyakhumbula bevotela ulokhu zenu Supreme, ulokhu zenu Judge Lwanu uKavanaugh. Bona ngani kuzaba yiwe naleyo ndaba.